Abasakhulayo bathi badla imbuya ngoluthi kweleZimbabwe ngenxa yesimo somnotho esibi abathi siphazamisa ikusasa labo. Abakhulume leStudio 7 bathi imfundo yabo kayisizi lutho ngoba kabanamsebenzi njalo kabawatholi amathuba emsebenzi. Baningi abatsha abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguThemba Mazwi owafunda ekolishini leMidland State University ngomnyaka ka-2015.
Izinto eZimbabwe azisasimelanga kuhle thina njengabantu abatsha. Lokhu esafundayo safunda sayenza ama-degree amakhulu kabi but sesifikile isikhathi sokuthi asizange sitsho sathola ngisho umsebenzi noma ngaphi. And into yangibona ngokukhanya kwayo saze sifike isikhathi sokuthi sasibe lezimvu no lezimhlophe emakhanda singazange sasebenza noma ngaphi.
UDivilliers Sibindi owafundela ukukanika izimota ukusimo esifanayo.
Iningi lethu sihambile ezikolo, njengami ngahamba ePoli ngayakwenza imechanics. Babesitshile nje abadala sikhulu ukuthi imisebenzi yokuzenzela ngezandla yiyo engawunika impumelelo. Sasihambile lathi emakholejini sasebenza safunda. Kathesi sesilawo ama-certificate okuthi sibe sikwanisa ukuthi sisebenze kodwa lapho esifika khona basitshele ukuthi bafuna abantu abalama-5 years experience.
Loba nje kunjalo abanye abatsha bathi kunzima ukuzilwela eZimbabwe okufana lokutshengisela emgwaqweni okwenzakala kwele Kenya lapho abasakhulayo ababambe ngamandla umongameli William Ruto ukuba alahle umthetho obese kumele wethule nguhulumende obuzakhuphula imithelo intengo yokudla lokunye. UGreta Sinyathi osakhulayo ohlala eHarare uthi kunzima ukwenza lokhu kuleli ngoba uhulumende unyembezela uZulu.
Intsha yelizwe leZimbabwe iyesaba kakhulu ukuprotesta ngoba kunzima. Ama-rights okuprotesta awasekho ngoba ihulumende ebuswa ngu-President Emmerson Mnangagwa ayikuvumeli lo ilocubo. Intsha yesaba ukudutshulwa kumbe ukubotshwa.
UVusiso Dube isakhamuzi sakoBulawayo njalo elula amalungelo oluntu uthi kumele kube le ndlela zokutshengisela ezingeladlakela ngoba elakusasa labo limanzonzo.
Ngenxa yokuthi amapholisa lamasotha asitshaya esilimazo sokusibulala, ngikhuthaza abanye ukuthi baprotheste ezindaweni ezinjengabo-Facebook labo-Twitter. Yikho kungani kungcono ngenxa yokuthi amapholisa lamasotha khonapho abasibambi.
Kulabanye njalo abafisa ukutshengisela emgwaqweni besithi benza kuhle abatsha kwele Kenya asebebambe ngamandla uRuto ukuba amise umsebenzi abaphatha intambo bakahulumende okuthiwa kabaqhubi kuhle umsebenzi. Robert Sithole uthi kuningi abakufunda kokwenzakale eKenya.
Bayibe eKenya kungakhathaleli ukuthi kona basuka kumabandla athiyeniyo awezombusazwe kuhlanganisela abebandla likaWilliam Ruto busayo. Kodwa ngenxa yokuthi umthetho owupasiwe wawuhlukuluza umphakathi bavuma ukuthi babambane ukuze batoyitoye batshengisele against umthetho lo. Number 2 kusifundisa futhi njalo ukuthi kokona abantu abasha silomlando wokuvikela ngingathi mina defending the national interest kanye lekusasa leli.
UMathew Magama ohlala eZombe uyakusekela lokhu.
NabeZimbabwe bona abatsha kumele kube ngabe yibo abagijima phambili besola bebuza imbuzi bebuza umongameli welizwe uMnangagwa lehulumende wakhe ukuthi besola indlela ikakhulu lesenxadela i-corruption eyenzakalayo. Kumele nawo ntangayo bagijima phambili besibuza imbuzi eminenginengi.
Kodwa uJohnson Moyo osakhulayo okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazazi inhlupho zabatsha ngakho-ke akumelanga becabange ngokwenzakala kwamanye amazwe.
Ungakhangela njalo nje sibuye ku-New Dispensation uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abatsha ziyaqakathekiswa kakhulu, ziya-inclusion ku-politics ikhona. Ungakhangela sesile-youth quota yonke nje i-province silomuntu omutsha oyimeleleyo. But ukhangele kakhulu kwezamabhizinisi abantu abatsha sebayenzelwa le bank yabo i-youth bank le i-empower bank eyiyo encedisa kakhulu abantu abatsha ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo ba-create employment for abanye babo.
Uhulumende weZimbabwe wabulala abantu abayisithupha ababezihambela eHarare nababetshengisela ngomnyaka ka-2018 bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Abaningi abatsha bathi kusakude ukuba batshengisele emgwaqweni ngoba besisaba ukubulawa nguhulumende kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguNdlovu.